Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani nthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 kumpandula 2019 ngwentungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu maya sefile sesishile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into ayenzayo elapha emhlabeni. Sina simazi njenge Pan-African giant.
Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namuhla ngesikhathi kulokuphithizela bevangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe.
You'll be back at Rufaro to do body viewing on Saturday. The dignity.
Lanxa abomdeni kaMgabe besithi kumele abekwe emzini wakhe, lokhe kungakacaci kuhle ukuthi uzancwathwa ngapi, ingoba kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lomdeni wakhe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters ele-South Africa belilomcimbi namuhla lapho elincome khona uMgabe njengeqhawe elavela abantu umhlabathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulimale abantu abambalwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bezanu PF bephithizela bebangisana ukungena enkundleni le ukuyabona isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Amapolisa athwale nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla yeRufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eye-Red Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ngibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni inhlalakahle le eselizweni le ndaba yenkululeko, ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo, konke ngumgabe.
Umabhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo e-Citizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu maya sefile sesishile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into ayenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe, ekhuluma ngento zoku ukuthi abantu abamnyama beke bebe nabo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political leader. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi. And wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba namaphutha akhe uMgabe, okuqakathekile manje ukuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa wayenza abantu egugura wundi, nokwezinye izinto ezinjalo. Yinto ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile, kumele sikhangele phambili. Sithi yebo wayenza ima-mistakes wona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi. Kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside iZimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mugabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni weRufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana lomgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukudonselana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakomgabe ngalapho uzabekwa khona umgabe kuyaqhubeka. Isikhulumeli somdeni wakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi umgabe kasoze abekwe eHeroes Acre. Umhlangano bekhona phakathi lo kukaMnangagwa lomfelokazi kaMgabe unkosikazi Grace Mgabe namuhla ubikwa wehlulekile ukuphuma lesisombululo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethekele emzini womufi ezokhalela imuli le ngemva kokubhubha kwayengumongameli uRobert Mgabe ngeviki edluleyo. Umnangagwa ubuye leziphatha amandla zikahulumende ezebutho kanye lezebandla lakhe leZANU-PF eBlue Roof eBorodale. Umnangagwa ucine esiba lomhlangano lemuli yomufi bezama ukuphuma lohlelo olucacileyo lokuthi uzabekwa ngaphi. Uhulumende ubikwa efuna ukuthi umgabe angcwatshwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre, kodwa imuli yakhe ibikwa ifuna abekwe lapho adabuka khona kozwimba. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kwalo mhlangano, isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi akukabi sobala ukuthi umufi uzabekwa ngaphi.
You'll be guided through Faro to report viewing on Saturday. The dignitaries
sizakuya enkundleni yeRufaro Stadium lapho uZulu azavalelisa khona umuyi. Abahloniphekayo labo bazathola ithuba lokuvalelisa ngomgqibelo eNational Sports Stadium. Sinikeza uZulu ithuba lokuthi avalelise umongameli wayo, kodwa kusukela lapho imuli yakomgabe yiyo ezabe isikhokhela uhlelo sisiya phambili.
Umzukulu kamuyi wake waba ngumphathintambo wozokwemba umnumzana uTa Chidakwa uthi wenza okuningi okuhle okumele kubukwe.
In the time allocated to him by his almighty the Lord.
Akasikwamukeleni bantu bakithi, sonke samthanda silesizathu sokumthanda.
We have cause to love him. Let's continue to love him even in death.
Umongameli Mnangagwa uthe kulenkokheli zamanye amazwe ezedlula ithumi labanye abahloniphekayo abake bakhokhela abangasekho embusweni, iningi labo elilobudlelwano obuhle lomgabe abazabuya uzomvalelisa.
Thabombeki South Africa. Joaquim Chissano Mozambique.
Ukuzabuya uThabombeki owe South Africa. UJoaquim Chissano owe Mozambique. UKenneth Kaunda owe Zambia. URupia Banda owe Zambia. UFestus Muhayi owe Botswana. Kuthi umsekeli kamongameli owe Ethiopia. UDenele Nikunene.
Vice Prime Minister Ethiopia.
Engumphathintambo ugatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthe loba umgabe waba lamaphutha uZulu kumele akhumbule okuhle akwenzayo.
Nengakwenzayo isibongayo namhla njengeyemfundo njengokunika abantu umhlaba okunjengokunjalo.
Umgabe wabusa ilizwe kusekela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse waze wagwenqulwa ngumnangagwa encedizwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ubikwa ebhubhe ebuhlungu ekhonona ngendlela akhitshwa ngayo embusweni. Inkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC ezigoqela uNelson Chamisa, uTendai Biti loJob Sikhala lazo zibuyile ukuzokhalela abemuli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo somdeni wakomgabe esokuthi umnumzana Robert Mgabe uzanqatshelwa emzini wakhe kozwimba hatshi eHeroes Acre. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi balokudana ngalokho ngoba umgabe ubemele angcwatshele emaliweni amaqhawe, kuthi abanye ngabathi kulungile ukuthi abekwe emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Omunye wabakhulume le-Studio 7 unkosikazi Sihle Moyo. Uthi kuyamangalisa ukuthi uMgabe akasoze abekwe e-National Heroes Acre, yena kunguye owayeqalayo.
Khona kuyamangalisa ukuthi nxa kuthiwa uMgabe kayilale e-Heroes Acre, pho i-Heroes Acre yakhona ngikabani, ngiyokwenzani?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Bruce Ndlovu uthi kavumelani lalokhu. UNdlovu uthi ubona kungafanelanga ukuthi isifiso sikaMgabe sihlonitshwe ngoba ebhubhe engumuntu othukutheleyo, ngakho uthi kumele abekwe e-Heroes Acre.
Ngicabanga ukuthi kukhona umuntu, ifamily, even umuntu asemsebenzini wakhe loba kuyiwuphi, ifamily has an upper hand. Ifamily nxa isithi umuntu ahambe ekhaya, kahambe ekhaya.
UMnumzana Lindelani Sithole yena uthi isifiso somufi lomdeni wakhe kumele sihlonitshwe.
Okay, mina mbona ngani indlela abakhipha ngayo umongameli esihlalweni sakhe. Mina mbona ngani kungcono ukuthi bayembeka as a family kube private, ngoba ekumkhipheni kwabo batshenzela ukuthi babengathabi ngento ayenza esasengumongameli, okutsho ukuthi vele kukhombisa ukuthi bona njengebandla bayibona ngani kasafanelanga ukuphatha umsebenzi weZANU-PF. So bangcono benjani? Bemekele aziphumulele kulapha akhethe khona.
Kusenjalo inhlanganiso ezehlukeneyo koBulawayo bezihlangene namhla zizama ukudinga indlela zokuletha ukuhlalisana lokukhumisana umlotha elizweni, i-National Healing yesiNgisi. Inhlanganiso lezi zigoqela i-Habakkuk Trust, iBulawayo Progressive Residents Association, i-Citizens Manifesto, iMthonjeni Women's Forum lezinye. Abanye babakhulume kulumhlangano bathe kuyadingeka ukuba kulungisiswe udaba lombhuqazo weGukurahundi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantu abaningi basele bebambe owangaphansi ngemva kokubona indlu kaMugabe ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Bathi indlu le kwadlaliswa imali enengi eyayingasiza ekwakheni izikolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele, ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Emasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof, cabangela imali yasebenzayo lapho kusakhiwa lowo muzi. Bese sithi yena lobaba oyengumbalisi, abantu abathiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe, sikhayele lezikolo elizweni leZimbabwe ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo, abathatha leyo mali phela wakha izikolo, wakwedlela amatitsha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sezikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi mele ahlale emaxhokovaneni, kodwa lani isimo sezikolo ikakhulu ngapha eMadebeleleni yatshengisela sokuthi ube ngumuntu ongalandaba lemfundo ikakhulu ebantwini beMandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane loNdlovu.
Blue Reef itshengisa ukubana umongameli lo Dasilaye ube ngumuntu oselfish. Uyakhe inkalakata yomuzi uqede imali eziningi eselatshiswa, kodwa ungakhangela izibhedlela, ukhangela izikolo kufile. Yikho ze wayelatshiswa ngaphandle, abantwana bade bagcine befunda kuma-private schools, bayaqedisa ngaphandle loo yintombazane. Kuyakubonisa ukuthi uPresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufaka kubongelwa, kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo uBakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazininka isikhathi sokuyenza, kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlekile. ahlelelwe njalo ngumuntu wayengelandaba lazo kodwa ile ndaba lalapha ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga ikweze wahamba uyibona injeyana nje lezikolo zisala zinjalo
olwena amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi umuyi ube lihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe
masikhangela indlu kaMgabeli uthiwa iBlue Roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha eMathibelendi amaklasi abantwana athiwe ngodaka afulelwa ngotshani othisha abahlala ezindlini zotshani njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqelane noMgabeli wathi iyinhloko yahulumende efake esikhwameni so kutshengisa ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zilungise izindawo but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakho ubukhazikhazi obesibonayo njalo kuyukuthi lalaba abangaphansi kwakhe bazakopha olobukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa ngoRobert babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo
umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kamuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela
ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni nanku ukufa sekumtholile umkhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho nazi iBlue Roof ibucwazicwazi ngani kusezulwini izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo akulazitulo emaphandleni bahlala ematsheni etshontsha umnotho wethu wehlizwe ithimba yethu esiyathengisa abantwabethu behlezi ematsheni yena kuyibucwazicwazi asinama-science schools asinama-laboratories elizweni kodwa umuzi wakhe ngithilwa ngathi ungathi kuhlala ingilosi ube ngumhuquluzi wenotho
umuyi ubhubhele kweleSingapore eleminyaka engamachumi ayisitshiyangalolunye lanhlanu 95 utshayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abaningi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imisebenzi umuyi uthiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ukuhlaziya imbali kaMgabe sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uMgabe uzakhunjulwa ngokwabela abantu umhlabathi lokuqakathekisa ezemfundo
wavulela wonke umuntu owayefuna ukufunda wafunda yikho ke ubona iZimbabwe zathola sethathi ngabantu abafundileyo kakhulu lapha kwele Afrika iphinde futhi ngimcabange ngendaba yokuthi kona whether it was by hook or by crook umhlaba wagcina usuvuyile ngiyakwazi bakhona abanye abaza ukuthi hhayi kwasekwenze politics vela bana kwasekuyi-MDC wayesene-pressure yiko agcina ukuthi hhayi abathatha umhlaba abantu kodwa engikuthiwe ukuthi ngabe wayengafuni umhlaba uthathe wayengakwala ngoba nguye ngumongameli njalo engucommander in chief kodwa ngenxa yokuthi kona wama wahamba wadefenda even ma-international events kuwo-UN bezama ukuthi bemchotholze wama ngendaba yokuthi hayi umhlaba ngowanta mnyama ibantu bathatha into yabo khona kukhona into engiyakhumbula ngoba kathesi siyalima siyafuya senzani so yizinto ezizahlala ngizikhumbula ngendaba le abayibi uRobert Mugabe
Baba Ndlovu lina ku-MDC njengamabandla aphikisayo lizamkhumbula ngani
Yeka ngisoze ngikhulume kakhulu ngimele MDC ngoba ngingaso sikhulumeli sayo kwamanje kodwa ngizakhuluma njengenzalo yakwelakithi lapha eMandebele uMgabe akulanto enhle esizamkhumbula ngayo aphandle kombhuqazwe wokubulala abantu bakithi aphandle kokudiliza i-economy aphandle kokutshontsha umbuso kuJoshua Nkomo akulanto eyodwa nje cha esingamkhumbula ngayo umgabe enhle. So waqeda abantu bakithi kazanga xolise lokuxolisa. Yikho ke akulanto enhle esiyibonayo thina enziwa umgabe. Yebo kambe kungakhulunywa ke nge-education ukuthi yaba free primary. Njengomuntu wayekuhulumende yikho kwakumele akwenze phela imandate ayiphiwe naleyo. Kodwa ke wayebulala i-education ke yaphelela e-primary ke ngena le minyaka yama-80s kusiya ku-90s kusiya kuma-2000 kakula education esiyibonile sibona abantwana sebethwala nzima sebesehlile ukufunda sibone i-infrastructure yezikolo idilika. Uhulumende kamgabe wehluleka ufana lenalo ukholo kaMnangagwa lokho ediliza esehluleke siyaphambili. Yikho-ke ngithi thina asinike simkhalele umgabe laba balenyembezi zokudlalisa abazamkhangela kodwa thina-ke njengezizalwane zalapha emathebheleleni akulaa nto enhle eyodwa esiyibona yenziwa umgabe.
Baba Chuma, kulokudonselana phakathi komdeni wakhe lemuli ekuthini kumele abekwe ngapi? Abakwabo bathi bamfuna kozwimba kanti uhulumende uthi kumele ayetabeni eHeroes Acre. Uthini ngalokho?
Ungakhumbula amazwi akhe yena ubaba uMgabe esaphila siyabeka ubaba uTekele. Ubaba uTekele laye hayi angifuni uyakhonani. Umgabe wathi hayi ofileyo owezele esebenzela i-state kasoze azitshweni ukuthi na ufuna ukungcwatshwa ngaphi ngoba umzimba wakhe ngowethu umoya wakhe kuphela yiyo okankulunkulu. Kwaba njalo manje pho kathesi angazi osekuthingile kuyini kodwa kungasenani yabona i-problem ekuyekela umuntu abuse for iminyaka emini kangaka yiyo esikhoze i-confusion ebadaleni bobasezimba ngayo sebona ngazathi into leyo ngiyabo ilizwi leli vele belingelabo bengahambelanga ukuthi ngabe ubaba umgabe kakhitshwanga ngoba kwakungena omunye olalongo from 1980 kuze kuchina e-2017 obesima kwabanikelezi eka engenisa abanye engenisa abanye engenisa abanye then yena ekuqineni ukuthi ayimele afuna ukungena kwabana uyabona kuyabe sifanana lokuthi kona abantu babe sisilandela ujesu silandela ujesu silandela ujesu ekugqineni jesu hayi mina I'm a Muslim yabo isoselizimauti khawu khathima yibe besilandela kube silandele uMuhammad Ali silandele uMuhammad Ali silandele ekugqineni jesu ukuthi hayi I'm a Christian andiuntuke sokukhonfuse abantu yikho kona ke okufana naloko osebenziwa ngabakomgabe layo ubaba umgabe nxa ukuthi ngiyakutshoyo
baba Ndlovu.
Konoko sikubona kusenzakala ikulwa kovele kukhona ku-G40 la kwi-Lacoste. Abe-G40 sebesithi sokuyisikhathi sokuthi siphindisele. Mnangagwa ufuna ukuyakhuluma izipitshi ke phambi kwesidumbu sikamgabe. Hathi kasifuni ukumnika lona lelo thuba. Yindlela abayenzayo bese befuna njalo ukuthi bakwenze khonokho ukuthi banegotiate labo Mnangagwa laba abaphandle kwelizwe ama-G40 ababalekayo kuthiwe kabangetheswa macala kabaphenduke babuye ekhaya. Mboneni kathesi nje badlala ipolitics yabantu bezanu-PF ama-faction wonke naleyo busayo eLacoste naleyo yakhitshwayo lo mgabe e-G40 ama-factional fights abo lawa angenani labantwana beZimbabwe ukuthi uzangcwatshwa ngapho umgabe kasikudingi mbuze ahambe e-national heroes ekhaya naleyo bekhuluma izispeech phambi kwesidumbu sakhe asilandaba umbuze akalahle ebhalwini njengoba sesizwe kathesi ukuthi ebeyinduna lakho kasilandaba lakho kodwa kokwenzakala izimpilo ezinje ngama-factional fights akhona-ke kuzanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters belilomcimbi wokukhumbula umgabe namuhla lapho elimncome khona njengeqhawe elabela abantu abansundu umhlabathi njalo. Lithi uhlelo olufanayo kumele luqhutshwe kwele South Africa. Abakhulume kulumbuthano bagoqela ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe kodwa asebabaleka elizweni umnumzana Sylvia Kasukuwere lomnumzana Patrick Juwawo. Kukhulume njalo iziphathamandla ze-EFF ezibalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Julius Malema, umnumzana Mbuyiseni Ndlozi kanye lomnumzana Floyd Chivambu. Ubona abancome inhlelo zikamufi besithi wayethuthukisa impilo yabensundu. UMalema uthela nxa wayelamaphutha umgabe kunengi akufezayo. Asizweni amazwi yakhe.
Tata EFF tata. Long live the fighting spirit of Robert Mugabe. Long live. Long live the fighting spirit of Robert Mugabe. Long live. How Robert Mugabe. Mugabe. Robert Mugabe. How Robert Mugabe. How Mugabe. How Mugabe. Hey, aona ya swana na ye. Hey, aona ya swana na ye.
Umholi webandla le-EFF lapho umnumzana Julius Malema ekhuluma embuthanweni okukhumbula umgabe abawenze namuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Zenzo Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe.
Kufanele sibheke imbali ye-EFF. La esuka khona i-EFF iqale yavele yagcila phezu kodaba lomhlaba. Ngoba ibona ukuthi i-ANC ayiwuphakamisanga kakhulu umhlaba kubantu be-South Africa. Yakhelwa lapho-ke itshengisa isibonelo sikaMugabe. Njalo sizakhumbula ukuthi ekuqaleni kwayo ike yaya eZimbabwe ubuholi be-EFF busiyahlangana neZANU-PF besiyahlangana noMugabe, kusho ukuthi kunenge abakutholayo kumthombo kaMugabe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi bempraiser behlabela ngaye, bemthatha bemphakamisa bemenza iqhawe, lokho bakubhekise kubo njengeqembu ukukhula kwabo ukuthi kugxile kakhulu kwimibono abahambisana layo, njalo abacabanga ukuthi abasebenzela la eSouth Africa, njengoba nisibonile ekuvoteni ukuthi baye bazuza kakhulu.
Kodwa ulwazi bengabe belalo yini olokwephula kwamalungelo oluntu?
U-EFF isuka ku-ANC. Amalunga wonke aka-ANC ayakwazi ukungcola kwe-ZANU-PF. Bakwazi bekuqonda ukuhlukunyezwa kwamalungelo eZimbabwe, bakwazi beyiqonda igugurawundi. Ababhekanga izwe lasezwe, bazibheke bona njengeqembu ukukhula kwabo.
Yes, sesikhangela abakwamanye amazwe, labo babebonakale bemncoma bebesithi nguye owayesenelisa ukumela amazwe aphetsheya.
Angazi ukuthi kungani bekhetha ukungakuqakathekisi ukubulawa kwabantu besiNdebeleni. Mhlawumbe kuswelakale ubuholi kubantu besiNdebeleni ukuthi kuyiphakamise lento. Sibona futhi bephinde abanye abantu bengena kuZANU-PF sebuyaqala manje ukuthi izinto eziningi bazikhiphe kancane kancane ezazifihlekile ababehlezi phezu kwazo bengafuni kuzikhipha.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Live talk lamhlanje siqhubeka ngokukhangela imbali kamnumzana Robert Mugabe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namhla eHarare ngesikhathi kulokuphithizela bebangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe. Lanxa abemuli kaMugabe besithi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi uzangcwatshwa emzini wakhe, akukacaci kuhle ukuthi ngempela kuza kwenzakalana njalo na. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.